ngiyizila ngama theatrics kumbe ngama drama esesiwabona esenzakala lapha ngoba ngeye iside kutshengisa ukubona okuphakathi kwe justice system yethu lapha eZimbabwe ngelinye iside kutshengisa njalo ukuthi phakathi kokubona khonoko bakhona abanye abantwana bakaZulu abasebenzela uhulumende kodwa abadluliseleyo ukulandela umthetho lapha ngisitsho lo ujudge owaphaya isinqumo sokuthi indaba le ayivumele ukuthi abathatha indaba beziphumise live kube lamakhamera kukhothi lokhu yinto ejabulisayo esibili ukuthi even phakathi kokubona kukahulumende bakhona nje abalokhu abasazimisele ukuthi balandele umthetho ngelinye isayidi futhi sibona njalo ukuthi uMalaba yena ngokwakhe ne-Justice Service Commission yona ngokwayo yonke ibolile ngoba isebenzela iphathi yezanu-P F ingaselani ukuthi yenze umsebenzi wayo eyawumiselwayo ukuthi isebenzele ilizwe uthenta ibithi icala lakhe nje liphumise okusegcekeni okwenzakalayo thina singaboni ngoba kade sekuphuma i-evidence eyama-phone message lama-text message kutshengisa izinto ezazenzakala ngemuva abantu bengakwazi lokhu yinto nje eyanyisayo njalo edanisayo
abanye bengathi ukubuyiselwa i-passport kwakhe ngumthethwandaba ubithi kuveza mpela ukubana umthetho uyalandelwa eZimbabwe
hayi uyabona uhulumende wethu uhlakaniphile uhulumende wethu uyakupha kancane ekuthathele into enkulu ekuphe kancane ukuthi wena uzikhohlise usithi umthetho uyalandela ngapha ngelike icele esuke ekuthathele kakhulu ye i-passport irelishiwe but izaphelela khonapho le yini indaba yini ngoba akula cala elikhona so thina kathesi singajabula sithabe sithi ye i-passport irelishiwe i-passport irelishiwe but balento enkulu abazageyina ngayo mhlawumbe bazambona upithe lecala ngoba bafuna ukuthi bamvalele kumbe bafuna ukuthi bamhlawulise imali enkulu ukwenzela ukuthi uhulumende athole imali akwaziyo but akumelanga sicelebrate ngoba indaba le isichayisa ngovalo ukuthi kuyini abazakuthatha bona ngoba ngampela ungakhangela wonke indaba zonke ezenzakala bayakupha kancane bekuthathele kakhulu bekuphi kancane bekuthathele kakhulu.